into mhlawumbe suke ya ya yethusa abantu laba yabacunula dadewethu ukuthi bebecabanga ukuthi iward 20 yemzingwane into engathi inogo area yeTCC kumbe yeopposition nje in general, kodwa babone indlela iqula leTCC elisike emini libophela amaphepha elijabulelwe ngayo ngezinye nje izakhamizi eziningi-ningi kuward 20 bethatha amaphepha bekhanya bejabulile into entsha, into enhle abayithakazelela abantu bakaward 20. So osokubanika ingqondo ukuthi ithi bafake futhi ifiye kumbukwesaba kukhandidenti yethu umama uMadubu Thokozile. So yinto embi kakhulu eyenzakeleyo, kodwa into ebesemgceke ukuthi iTCC, Citizens Coalition for Change, abantu bakaward 20 bakhanye bayayamukela ngendlela emangalisayo lanxa kunokwethusela okungaka.
Liyathuthiseka ngendlela amapholisa aphenya ngalo lolu daba, njalo lilobufakazi bani bokuthi abadale lokho ngamalunga ebandla leZANU-PF?
Msakazi, okwakhathesi asikabile isizathu sokuthi amapholisa singasuthiseki ngendlela enze ngayo. Ma umuntu enze kuhle kufuze ubuke, ngoba sithe sishika sibachasisela amapholisa esigodini abathathanga sikhathi masinya imoto yayibisikhona. Bathatha lezi khali sebatshengisa ukuthi hayi ngabantu abazele besilwa laba abazele be-athaka umama, njalo bayingozi. Bathatha lezi khali bagijima baya kusini bayathatha i-statement kumama. So kwakhathesa amapholisa abakithi siyawabuka njalo siyawancoma ngendlela akhanya indaba iyiphethe ngayo. Ukuthi ngabantu bezanu dadewethu kakufihlwa, ngoba ngabantu iningi labo abaziyo yena laye umama uSithokozile ngaba ngomakhelwane bakhe avele ephila la bekwathi unazibani usazibani ozele ngezana ade bengafihli bebezele bengasonto ukuthi bakwenza becatshile bakwenze nje imgceki kuyukuthi bathembe ukuthi bona hayi ngabezana. So asonto ekuthiwa yimfihlo yinto nje eyazakalayo okudanisa kakhulu unxa umuntu engaba lesibindi sokuthi aye athaka umakhelwana wakhe abacelelana ithukela ngenxa yezepolitiki. Uyasidanisa kakhulu njalo besingawukhangelelanga kithi lapho emathebheni sawuthi ngabe i-behaviour enjalo iyenzakala ngensuku zanamhlanje. Abantu bakhona indawo yakhona sisi wami dadewethu i-resettlement area most of iward 20 lapha. So abantu bakhona baleke ingqondo nje ukuthi hhayi iZANU-PF yiyokufuze ibe khona, mhlawumbe omunye umuntu olomunye umbono othiyene leZANU-PF akufuzanga ahlale kuleyo ndawo. Bavele bahlala bemethusele umamuntu uzaxotshwa wena emapulazini lapha ngokuzinikela kwakho ukuthi ube yi-candidate we-MTC, we-CCC. So kube yinto sibile embi kakhulu.